Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sangane kweze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesihlanu mhlaka 9 kuNhlolanja 2024. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amakhulu abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa abuthane eHarare izolo phambilini kokusungulwa kwebandla lakhe elitsha. Abanye bathi umnumzana Job Sikala uchitha isikhathi sakhe ngokusungula inhlanganiso yezombusazwe.
Mina vele ngibona ngathi khona hayi lokhu ikudlala nje engaze ahambe ebangela umsindo bemtshayela ukhwelo bemiza besithi wiwa kodwa kayendawo ngoba abantu abalesithunzi eseleadership yepolitics eZimbabwe bakhona.
Udaba lwegugura wundi luqhubeka lukhathaza uZulu weMandebeleni kulandela umbiko wenduna uFortune Charumbira okuthi isehlakalo segugura wundi akumelanga sichazwe njengombhuqazwe.
Izinduna kazibe ngabantu abalezililo abalenyembezi ezinkwesulwa nguhulumende.
Umnumzana Senge Zwechabangu uthi osomabhizimusi abezinkolo kanye labahlala phandle kwelizwe yibo abamsekelayo ngemali hathi ibandla lezano PF.
Silabantu abaningi umhlaba wonke jikelele Zimbabwe for that matter ababeliva ku-idea yethu ipolitics esizibisayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakhulu abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa abuthane eHarare izolo phambilini kokusungulwa kwebandla lakhe elitsha. Iningi labantu laba beligqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka iblue. Lanxa uChamisa ebengekho owayengumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalosi Siziva ubikwa enguye okhokhela lumbuthano esithi ibandla elitsha akusilo lokudinga izikhundla kodwa lizaqinisa ukusungula inhlelo ezizavuselela umnotho welizwe. Akukaziwa ukuthi leli bandla lizaphiwa igama elithini kodwa kumaviki ambalwa edluleyo kuphume imbiko ethi lilakho ukuphiwa igama elithi Democratic Alternative for Zimbabwe kumbe iDUZ. Kunjalo nje abanye bathi umnumzana Job Sikala uchitha isikhathi sakhe ngokusungula inhlanganiso yezombusazwe. USikala yena uphume ejele kunsukwana ezedluleyo ngemva kweminyaka phose emibili wazise izolo ukuthi inhlanganiso le ayisilo bandla lezombusazwe kodwa uthe ngumanyano wabantu abavela kunhlangothi ezithiyeneyo zomphakathi futhi uthi injongo ngeyokususa ibandla lezano PF embusweni. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uSikala usichithela isikhathi sakhe.
Njengokubona kwami umnumzana uJob Sikala siyazi ukuthi wayivalelwe etilongweni kodwa uzafanele ananzelele ukuthi umdlalo lo awudlalayo epolitika lo kayisiwo we-student movement e-University of Zimbabwe. Le yi-serious politics. Uzafanele abekwazi ukuthi isimilo sakhe lesithunzi sakhe kayisiso lesana isithunzi esibonwa nguZulu wonke jikelele njengomongameli ngoba abantu uZulu vele bayamazi ukuthi indlela ayenza ngayo izinto vele kayisiwo indlela eqondileyo ehambelana lokuba yi-national leader. Abadala bathi khona hatshi ufanele abeki abele abaki abele papu kumbe engabi ngumuntu okhatshwa amaphapu lidube mina vele ngibona ngathi khona hayi lokhu ikudlala nje engaze ahambe ebangela umsindo bemtshayela ukhwelo bemiza besithi kuyiwa wiwa wiwa kodwa kayindawo ngoba abantu abalesithunzi eseleadership epolitics eZimbabwe bakhona yena akekho lapho le yaseuklasi yakhe le
yena njengomkhokheli umnumzana Sikhala umbone ngumuntu ongasekelwa langabantu abavela emaphandleni endaweni ezinjengabo uZumba khonale bengamsekela yini
ikho engikutsho ukuthi njengomsekeli asiwe simkhangele njengomuntu ongumsekeli okwelizwe lonke batsho njalo phela bathi Highlanders ithimu lelizwe lonke uyakwazi ukuthi nxa ibhoso idlala eHarare kumbe idlala eTriangle kumbe ifala idlala eChecheche kumbe eChachacha iyahlala iyibhoso nxa yena sezibona selesithunzi esinjengesebhoso selizwe lonke hayi ulahlekile umnumzana uJob ngumuntu lowana vele othanda njengabantu abalutshwane guys suku guys yena vele uyakwazi ukuthi uze uthathele lelizwe lonke njengomongameli into efanele sichasise lapha bakithi ngeyokuthi uJob kazenzanga umongameli kumbe iMDC kumbe iMDC 99 kumbe iTCC wenziwa ngabanye wanikwa isikhundla yikho angikhole ukuthi yena olesithunzi sokuthi abe ngumuntu oza kwamukelwa enyanga Plumtree eGwatemba hayi lo ngumsebenzi omkhulu leyo yintaba eqanise kabi kuye ngaye ulesibindi sokuthi ahlale phansi aziphathe azinike amakhwapha awujaha lo ngibona ngathi mina hatshi akayindawo uyabe echinga nje ekhulukhuluma nje ekhona pha endaweni leyo endaweni inye
ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya obexoxa ecingweni lestudio 7 udaba lwegugurawundi luqhubeka lukhathaza uzulu wemandebeleni kulandela amazwi awethulwe ngumsekeli kamkhokheli wedale lezinduna eleNational Chiefs Council umnumzana Fortune Charumbira izolo kobulawayo emhlanganweni wezinduna lentathelo izindaba okungamazwi awukuthi igugurawundi akumelanga ichazwe njengombhuqazwe igenocide. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo walwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla ukuze sizwe imbono yakhe.
Ziyafunakala ukuthi alibana bekusenza bekumele kuze wona umhlaba wonke kumele zitholakale khona lapho intathelindaba ukwenzela ukuthi ziphangise ukuyachitha-chitha information ingene emaphepheni ingene emaradiweni ongezwanga ngakho ekuzwe laye mhlazana lawe eyabehlangana labo bantu enelisa ukuqalisela lapha la ezaqalisela khona ukukhuluma akumelanga kube yimfihlo lokho nxa kuyimfihlo then kayisiyo issue yegugurawund is something else akuvalwa lutho lapha ngoba sibuhlungu thina ethi salahlekelwayo phathi ukulala mina nasaqambi ukuthi khona ngimela abanye ukubhubha kukababa lo abazali bami bonke ngenxa yalaba bantu laba okuthiwa yigugurawund nxa sokukhulunywa ngakho sokufihlwa sokuthiwa khona izivane ngizwa abentathela indaba yibo abamele bebekhona ngoba kathesi kumenyezelwe kwakhulunywa ngayintathela izindaba kumele zibe khona lapho
khona ukuthi kube zinduna ezikhokhela lolu hlelo ukubona njani linyathelo elilungileyo na
induna yizo ezikhokhelayo lapho ngenxa yemota lezi abaziphiwayo lokuninginingi abakuthenjisiweyo lezimali lezo ngobana alubana kungayisikho lokho induna kazimelanga zibe yizo ezikhokhela uhlelo ngoba yibo abakhalayo labantu izenzakalo ezenzakalayo zazingachiyi induna ngaphandle so kutsho ukuthi khona izinduna lezi labantu laba ababehlukuluzwa phakathi kweziqinti zabo bona namhlanje basebengaya kumalaphana bethi bona yebabacungumungula udaba lolu emasikweni akithi kakulahlelo olunjalo lumele luphathwe zindulo ngoba induna lazo ngezikhalayo yiba bale complain bona labana yiba bakhalayo ukuthi esabelweni sakhe kwachithakala okungakanani imizi yabantu yachayo mingaki abathola khona ama reports zinduna zazithola ama reports labo sabhuku ngoba labo ngababe baleka njalo begijima lezi nduna lezi ezithethe ubuduna zithatha kuboyisa sebebhubhile yaso nduna ngabantu ababekiweyo uhlelo lamasiko esibantwini kabaselakho yinduna ngebizo ngoba umdeni wangakibo ukhangelana lalokho ayikho khona yinduna ngomdeni wangakibo nxa sesingena entweni zabantu lezi especially ngekhesi legugrawundi leyi induna kayidingakali lapho induna ima labantu bayo pho ke laba badojwe abekuseni langa liphuma ngobana vele bamelelo oyisa sababhubhayo abayaziyo ngehlelo ezazikhona ukuthi kwini kwakusenzakala ngombhuqazwe owawusenziwa nguRobert Mugabe labanye bakhe. So lokho ukuthi izinduna zikhokhelele uhlelo kungela zipra phakathi anti kuthiwa kwakudinga izipra ayibe khona izipra leyo yayidingakala ukuze siluzwisise lolu hlelo lolukuthi luhamba njani. Izipra nxa ihlezi ngaphandle yibo abakomplenayo yibo abamele bekhuluma ukuthi kwini okwakusenzakala. Abanye satshiya ku-ami sibaleka, abanye ngababulawelwa ku-ami khona ngalo, abanye batshiya, abanye bahamba nzima ngenyawo besuka khona le kumabhathaliyoni ababekuwo behamba ubusuku le mini. Those are the right people to say something there. Izinduna kazibe ngabantu abalezililo abalenyembezi ezinkwesulwa nguhulumende.
Umnumzana Max Mkandla ngowalwa impi yenkululeko.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi osomabhizimusi abezinkolo kanye labahlala phandle kwelizwe yibo abamsekelayo ngemali athi ibandla le-ZANU-PF njengokutsho kwabanye. UChabangu ubephendula umbuzo kaChris Gande we-Studio 7 okuthi kanti njengoba elamagqwetha ayaziwayo ngokuhlawulisa inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika, imali engaba eyiphiwa libandla le-ZANU-PF na?
Constitution yethu ithi nxa upresident engashiya isihlalo kumbe upresident angahluleka ukubamba umsebenzi ngezizathu ezishiyeneyo ezingaba yokugula kumbe engaswelakala emhlabeni, ithi yona u-vice president, the most senior vice president, nguye othatha ibandla akhokhelele sihlahle kuCongress then iCongress esizobuya i-elektra sizayenza khonokho okukhulunywa isisekelo sombuso.
Sike sibuzwe ngabantu lapha besithi bona kathi uChabangu yena imali yokubhadala amagqwetha afana labo uriri ababhadalisa imali eziningi kakhulu uyithatha ngapi? Ingaba ivela kuZANU PF na?
Gambe igule kungabe kukhona yini ukuthi iZANU PF inginike imali ikwazi ukuthi lwana umuntu uzaniguqula esihlalweni? Can ZANU PF negotiate and sponsor themselves out of power? Angikholi ukuthi kungenzakala ngaleyo ndlela. Ngabantu ababesebephelele, thina silabantu abaningi umhlaba wonke jikelele Zimbabwe for that matter aba believer ku idea yethu ipolitics esizivisayo ukuthi ipolitics elizivisayo kutebu they are fresh ipolitics elizivisayo kutebu yizwe esizifunayo they are modern politics asikukhulumi ngepolitics ezayizolo likhuluma ngepolitics ezimodern ezifresh so sizali supporter siyali supporter kube sokuthi phakathi kuka client no lawyer whatever okwenzakalayo kuba yisipho angaze ngibone mina uloya ohamba aye representa iclient kumbe ubulele uyinde madara kumbe isiliwi akhulume ukuthi uclient ungibadale imali engaka
umnomzana sengezochabango ngozithi ungonobhala jikelele webandla leTRCC ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje kesizwe imbiko yenu linabalaleli elisithumele yona ngeWhatsApp.
Studio 7 noma thintithalo okhuluma funa uPaula nje ngelizwe lethu lele ohlala kuthiwa litshintsha imali mihla malanga le ayazi ukuthi le mali ehlala itshintshwa kuzwa zokube nini since 1980 ihlala kwitshintsha imali kahlula lilizwe linjani impela engala direction ukuthi liyaphi noma livelaphi kuhlala kudliwa imali imali zibonakala ziphuma zisiya koDubai lezi mali eziphumayo angeke zikwazi ukuliphatha ilizwe liyondleka ilizwe nalezi zikhali ezithengwayo zithenga lobani sekelwa thini abantu bamathebelele ngithi besibulala sefuna ukuzosiphinda futhi lina bantu bami bentshonalanga ukuthi lizosiphila ngoba lokhu lisitshela ukuthi sathengisa ilizwe nejukela lingathi thi sikhohliwe ukuthi lasibulala asikhohliwe lo manje lizosinikeza i-R5 ukuthi sikhohle ukuthi lasibulala lizosinikeza i-R5 but sisemathebeleleni bukani ubugcili bukahulumende ukuthi uliqili kanjani akabuyi yena ezoxolisa lento owayenza ngoba umgabe nguwe owasibulala uzofunani yena manxa ukuthi umgabe wasibulala ngoba umuntu wasibulala sowafa engazogaga ngathi uhulumende engathi sikhohliwe kwaslwaga sithule nje siyabuka umathintithi sizula sisemandebeleni
sanibona ngoku studio 7 ekuselendle nami ngicane limu fwele irecord yami nale ngoba kuvalwa nje kusasa lo muntu uthi angle stone isibanda ngoba la ngilaya ukuthi uthana siyakhonkota tena wayelinga endedeleni lathi simthuke musitshela indaba zakhe ngoba ukhuluma umsangano njengoba ngwezana yazwakala nje la ngoba yakhonkota nje manje ukhipha into ezinokwayo emlenyeni wakhe kubekezwe into amawemusi la wakhuluma wakhuluma indenda zodomusa
Studio 7, Studio 7, sinjani basakazi, nkosi yami, ngiphawule lapha ke ngiphendule indoda le abathi ngu-Arson Sibanda le. Angazi impela ukuthi ungumhlazini noma uyini ngempela. Uthi cha ubaba lona omlungu osebenzela kwaBulawayo oyikhansela lapho, kumele ukuthi amamele abantu abamvotelayo angabe sibule landela uShamisa. Elami lithi bengatshela ingani nkosi yami uShabangu ukuthi ngoba ekhipha abantu nje abantu abakhipha kwaBulawayo bavota ngabantu sesizokhuluma nje ngathi kuphethwe ngumoya uShamisa ungumuntu okholo ungumuntu othanda izinto ezilungiswa ngendlela ekahle hayi ngeke zochuke ya bubona indlela uShamisa mangabe songena iqola elingushabanga selimthathela lokhu njana iqembu ehamba kahle sebusa kwaBulawayo ubaba ngicela ukuthi mangabe uhlaziya uhlezi into ehlanganiphile ungabe isiphukuphuku hayi bo awukhuzana uShabanga ngoba udilize kwaBulawayo yakhe manje wafaka laba bantu laba abatshontshe ekuseni kuze kweshoni lami hayi kahle imboka umancane baba
Studio 7 Studio 7 salibonani basakazi labalaleli ya lokhu sokusobala kahle ukuthi obaba uphugeni labo Chabango laye nalo ubaluleke waya kuZANU-PF lo bonke sokusobala ukuthi abantu zanu-PF into eyenza bachithize ibandla behambisana la iZANU-PF ababoni ukuthi bayasilimaza labo bantu into yabo asiyithandi kodwa okusalayo thina uShamisa sizahamba nayo ngeke simyeke ngoba akanacala laba abahambile iZANU-PF yabo kodwa into engisiyaziyo ekugcineni ukuthi iZANU-PF izababulala ngoba baningi abantu ababuleleyo abafana nalaba ngoba elong bebesuka opposing party buya kibo ngale ababathembanga bazababulala njengabonkala labo limukani elifani le lokho siyakwazi kahle ukuthi iZANU-PF yakhampena ngabo ke nilanga ngiyabonga
Studio 7 Studio 7 impingelele emstrazini ubalalela ubasakaza Studio 7 ekuzaza ukukhuluma ngendaba kaMeya wokubulawa umeya lo wakhethwa ngabantu akakhethwanga uShamisa so kumele alandele izinqumo zabantu njengoba alanda ngabantu isamdingo ubana azizomela abantu so asikho isidingo sokuthi njiphume esikhundleni ngoba uChamisa akasekho uba umphathi uba ngumpresident wephathi so besingekho isidingo sokubana alandele uChamisa angito wakhethwa ngabantu akalandele i-community ubana ithini so elami icebo lami Studio 7 ngiyabonga
Studio 7 ngiyabingelela hey uba kusanda lapha ukhuluma angathiwa akazazi ukuthi ngisayizibani akhuluma ngani kazazi ukuthi ungumuntu onganani xa esithi kulo mkhuhlane okuthiwa yisitshamisa ngumkhuhlane bani nalo okuthiwa yisitshamisa ba-right abasukayo ngoba bazazi ukuthi bebevele begcwele ngabantu begcwele angangichamisa so ba-right abayekele lo mkhuhlane wabo wesichamisa ucoltard laye nxa evele wawina under uchamisa wakhethwa ngabantu ngenxa yokuthi waye under uchamisa nga wayengekho under chamisa nga waye under izanu pf wayengeke ekhethwa ngabantu kodwa wakhethwa ngabantu ngenxa yokuthi waye under uchamisa so hayi baba ukhulume kabi zamani ukuthi lizibambe lina lingontondabo under zanu pf lathi sizaba ngontondabo labo coltard bazaba ngontondabo under chamisa so libayekele lo ngontondabo under uchamisa ngiyabonga
into ekhulunywa ngabantu bezimbabwe
Hello, hello Studio 7. Ngibingelele ngenjabulo enkulu bantu bakamthwakazi. Siyabonga ukuphuma kaJob ejele. Kuyinto enhle kakhulu ejabulisayo. Bathi kusuka uSusizi bamnike i-peace order yokuthenga vusi uDlakela for 5 years. But ngumuntu oseselana osesinamacala omelwa buyelele kobona estimant kobo 7017. Ongakho uJob bamthrephile la. Once wavela waphuma phandle ephumile so bazazama ukukhuluma laye. Once wavela wayala into abazifunayo bona abantu bezana. Bamhlohla futhi enkantolo. Bambisela futhi cash angeke bemiyekele osokumele vele ujobe nanzelele even engabe ngumuntu lwana efike ezithulele nje okathe esemeqale yamacala la ayiphele bona la khona ngokwenestimand because izani igangi lesiyazi and into esikisijabulisa ngochamisa uthethe inyathelo wathiyana into ze-3C uthula izwi bayalumana omonzora phezulu labo Thabango seselethe yenzeni le ngwane ayisakwani ekhanda uThabango sengumuntu oseginqa right and through akusento eyenzakalayo bayasola abantu right and through sibakhangele sibalaleli kunabantu vele abangabonisekiyo empilweni uyathola kuma street passage street kya kule road ukuthi umuntu kumele ehambe lapha but yathola etshanyini umuntu sevulwa kwindlela yakhe etshanini ukuthi ufuna ukuhamba ngapho kungathi umuntu vele kayazi into ayenza akaboni into engale kaboni into amele ayenze bakhona abantu abanjalo vele
sibingelele uStudio 7 sibingelele hayi siyazizwa indaba ezibuhlungu lezinye ezimnandi kodwa lezi ezikaThabango lezi hayi izindaba zibuhlungu kakhulu ezikaThabango osedilize ibandla waliphihiphihiza yeyi uThabango yiphihiphihi lendoda kashuwa yeyi hayi Thabango kumbe uzalwa kusiphi isigaba kanye nkosi yeyi futhi yeyi usiyangisile
bekungamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Sokuleminyaka emithathu selokhe ibutho laseBhema lahluthuna umbuso kahulumende owayekhethwe ngokusemthethweni kulelo lizwe elaziwa njalo ngokuthi yiMyanmar osekuvimbe ingqubela phambili yezombusazwe kunye lezomnotho. kuminyaka eyalandelayo ibutho liqhubeke ngocuku kuZulu weleBhema ladonsela ilizwe ebunzimeni. Inkulungwane zabantu zibotshiwe, ezinye zahlukuluzwa, ezinye njalo zabulawa. Abantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million babalekela imizi yabo, njalo abedlula izigidi ezilithumi lasithoba minembili 18 million badinga uncedo lokudla. Ngosuku olwalandela ilanga lokukhumbula ukuhluthunwa kombuso elimelika lingezelele umthwinyo kubutho leBhema. Liqophe indlela zokwenza imali esetshenziswa ukuncindezela uZulu elimelika selifakele abantu abane lamankampani amabili alobudlelwano lebutho izijeziso zenotho. Enye yala mankampani ngeshwe Brain Pew Group of Companies kumbe SPBG epha uncedo lwamafutha ezimota lokuphathisa ukucwayisisa. Umkhokheli walinkampani umkakhe kunye labantwababo ababili labo bafakelwa izijeziso zenotho. Inkampani yeBhema eyemkhumbi ethiwa Myanmar 5 Star Line Company Limited yafakelwa izijeziso ngoba iphathisa ngokuthwala okusetshenziswa ukulungisisa izikhali zempi. Phezu kwakho lokhu konke, elimelika labaphathintambo bamazwe athiyeneyo ababona ngezobudlelwano lamanye amazwe abayisikhombisa labamela inhlanganiso ye-European Union banikeza umbiko besola ngamazwe aqatha ucuku lukahulumende webutho lokwephulwa kwelungelo loluntu. Bagcizelela umbiko wokubana ibutho leBhema kumele liguqule izenzo ngokutshetsha likhulule bonke ababotshelwa amacala angaqondakaliyo avumele ukuthi uncedo lufinyelele uZulu akhuthaze inkulumo labo bonke abaqakathekileyo. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba phambilini kwelanga lokukhumbula ukuhluthuna umbuso, isikhulumeli sogatsha lwe-State Department umnumzana Matthew Miller uthi sihlala siseka uZulu weleBhema lemizamo yakhe yoku anda indlela yakhe ebalisa amanyathelo elisibone siwathatha lamhlanje. Khulumi Mila wengezelele wathi sizaqhubeka siseka imizamo yamabandla aphikisayo lokudinga isisombululo kumbangazwe okuzaletha umbuso kantando kaZulu.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Isisiya komlindi yagcina imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations ngesonto lapho okuzanqikilana khona iqembu leNigeria lele-Ivory Coast ku-final. Ele South Africa lizadibana lele DRC kumdlalo wokudinga iqembu elizaqeda lemidlalo likuzinga lesithathu. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi izinga lomdlalo walinkezo belingayisilo eliphakemeyo ngendlela akade beyikhangelele. UChris Kande weStudio 7 uxoxele umlandeli wenguqu uCassius Jays Simana Mpofu.
So far ngibona ngathi waphatha kahle. Of course njengabantu balama mistake abayenza, kodwa okwesikhathi ngibona ukuthi kungakhalwa ngesikhathi, ngoba into eyenzakalayo wathi sibabheka isikhathi ibhora eyabe isemuntwini idlalwa. Isikhathi sokuphuma kwebhora ama throw in lawana lamanye ama foul njengalawa. Isikhathi sakhona sebesigcina sokuthelela ukuqala. Ukuqala sasingagcina isikhathi esiyana. Bale sibasigcina ngathola ngasifika injury time, stoppage time, I mean iyafika ku 12 minutes. Kodwa kungazange kube lama stoppages amanele. Kodwa kubangelwa izinto ezinto ezinjengokuthi kulama free kicks delay kwathatha, kulama throw ins badelay kwathatha, into ezinjalo. So sebe 8 ama-seconds onke lawana. Kodwa ke ayisikhathi bona ngathi bahamba isihamba amdakangaboni into erongo mbona athi konke kuhamba kahle.
UKaiser Jays Simana Mpofu ngomsekeli wenguqu. Kwaneleke emthwakazomo hleli khumbule lolu luhlelo lokugcina olwendaba zekuseni. ngolokugcina kalusekho ke soluphelile uhlelo lwekuseni ku Studio 7 kwanele oluvalelisayo muntungamilinkomo.